sithola ukuthi kaguganyulwa nkuni kodwa kucentwa izihlahla ngoba ba target izihlahla ezinkulu basichaya isihlahla basiwise from pants bangasiwisi isihlahla lesiyana basebethatha isigodo saso itrunk yesihlahla iyo njaba lendaba la ingatsha lalokhu bachiye kunye khonapho sokucentwa izihlahla eziningi kakhulu asikhulumi ngesihlahla esisodwa sikhuluma ngezihlahla eziningi ezicentiweyo endaweni yeMazi Nature Reserve kukanti sithe sifika ngale ngokuyendaweni yeBillers sathola ukuthi okunganga ngale kweKami Prison kulezinye indawo emfuleni uKami okuthe ingatsha ezichiwe ziphakathi komfula izigodo ezomileyo zikhona eziwileyo abalandaba lazo bafuna esimanzi bona yiso abasigijimisayo asisafikanga ke duze kwendawo yeKami Dam kodwa izakhamizi zisitshela ukuthi lakhona kucentiwa amaphana amakhulu bawaqedile futhi bayathatheta zona lezi futhi ezimanzi izo khanya ingani ezibavusa usinga abazifuna kakhulu
manje njengoba lesithi ngabona ugada bejele abagamula izihlahla lezi lizakhulumisana na lo hulumende.
Yes, siyakhulumisana lo hulumende ngoba sesikwenzile ukuthi report siphe iBulawayo City Council ngoba indawo liyana indawo engaphansi kwabo sayini futhi njalo kule ndaba zama ranger ezikhona apho laze zingena phakathi ngoba iba babekela bababophi bababamisi. Sihambisile njalo futhi eForestry sithumezile kuminister okhangele ngezemvelo sithumezile njalo i-report ku provincial development coordinator okhangela uBulawayo ngoba kuyiba bakhangele phela ikusebenza kwengatsha zikahulumende ku province siphile njalo i-report ku Zimbabwe Human Rights Commission i-committee ekhangela ngezemvelo so saphinda futhi sayiphi i-report ku EMA ekhangela i-environment management agency so ngalezo sizathu sesithi thina sesikhulumile lo hulumende ngoba zingatsha zikahulumende futhi izwe ezilamandla ukuthi zihlalise phansi onogada laba babakhuze futhi bathi ukuthi wenziweni ukuze kube lokulungisiswa lokulungiswa kwezinto.